Well, kunengi okungaphuma kodwa okuqabele ukuthi bona sizwisise ukubana amazwi esashiyelwa ngumongameli owaphumayo wamgaba ukuthi wena lami silomsebenzi asemele siwasebenzise kathesi. So isikhathi sokuthi bona abantu siye sikhangele ubana umkhonomi lowo umkhonomi ozaaffecta mina labantwana bami. Ngakho-ke if I sabotage ngendlela ezingabe zithiyene ngiyabe ngibulala into engaphilisa mina labantwana bami lesizukulwane esilandelayo. Sokufunakala lapha ukubana abantu beke bekhohlwe ngokwamabhathi lezi ezijejemeyo sikhangele ngoba at least umongameli obutha lo obuyayo ubuya elomngqondo okubambisana labantu bonke lokwana sokuthi ngesikhiwa yi-re-engagement. So singakungenisa ngelayini naleyo ngeforum enaleyo oyona asisebenzeni nomntu wonke sizwanane lomntu wonke siphile entweni nalanto yi-global village. Akunanto engehlula ubana umkhonomi wethu uvuke ubuyele phezu lapho ade vele ukhona khona.
Ye, siyabuzwa kakhulu-ke ubaba uJuma. Dokotela Sibanda, ubona njani kulokho okhulunywa nguJuma? Kukhona yini okuzaphuma sibili?
Hayi, ngibone ngani ubaba uJuma ulethembe elikhulu kakhulu, kodwa ngibone ngani uzadana kakhulu ngoba isikhathi esilaso kusukela namhlanje kuze kufike isikhathi sokhetho singane kakhulu. Umkhonomi uyekabuhlungu. Siyabona ukuthi iy'ntengo zezinto ziyakhwela nje kunjena. Okumele kuqale kwenziwe ukuthi iy'ntengo lezi ziqale zimanejwe zi-stabilize ngesikhiwa khona ukho kuze thatha isikhathi ngoba inyanga ezimbili ezintathu ukuthi ungathi usungakhulisa umkhonomi ngaleso sikhathi ngenyanga ezingu-4 kumbe ezingu-5 kungabe kungumsebenzi onzima ongakwenziwe nangama-economist aphezulu emhlabeni wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi indlela esiyakhiwe ngayo uhulumende kapresident uMnangagwa itshengisa ukuthi kayisiyo leyi eseceleni lengcwethi abantu abazi umsebenzi njalo abantu abasingathi bale experience bayakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela eqakathekileyo. Ukhanya ukhetha abantu abalokwenza lebutho abantu akade bevele bekhona kuhulumende asebehluleka kudala. Kangiboni mina ukuthi uzasithatha ngaphi isimanga esikhulu angasenza esebenzisa izipaneli ezifanayo ezibesetshenziswa eZimbabwe kusukela ngo-1980. Angiboni ukuthi kule moto ezasukuma ihambe lapha ingena emgwaqweni. Ngibona mina lokho i-pushcart leyo.
Ye, uyamuzwa lapha-ke baba Juma, uyakhuluma uSibanda ukuthi okusobala lapha yikuthi sokungene ibutho phakathi kuhulumende. Ngakho vela kusize kuhambe lutho lezi panela ezisetshenziswayo sezigcwele irusi kuphela kusela lutho la. Akumphendule khona lapho Juma.
Abantu bazamangala ukubana ibutho lethu asobantu bokulwa nje kuphela lomvorodo. Ibutho lethu ngabantu abaqeqeshileyo kakhulu entweni endaweni eziningi kakhulu khona phana kutheni silama-injiniya amadokotela ama-economist konke ungakuqamba uyakuthola khona phana. Sikhuluma nje kwabana even ungakhangela ubaba ungene ku-foreign affairs ubaba uSibusiso Moyo khangela ubana uqeqeshe njani kwabantu ufunde njani ulakho konke udingayo. So abantu lingapha kukhangela enqombele ibutho sibakanta ibutho sicanga ukulwa nje lobudlangudlangu baqeqeshile abantu bona labana kodwa into eqabe njengoba ngithile yinto yokuthi wena mina lawe siyenzani singakudonsela emuva kwinto lokhu vele kuzakuma kodwa singakuphusha sibi njengoba ejula ubaba uSibanda siwunike i-pustard uyavuka uhambe ye akusoze kulunge konke ka-1 kuhle kube mnandi ka-1 njengoba sitsho isikhathi sifitshane lesi kodwa esiwugalele ukuthi wona from namuhla kuze ufike kwabantu isikhathi se-election at least kumele kube sokule zinto ezithengisayo ama-pointers ngesikhiwa ukuthi na lapha sokuvuka lapha sokuvuthwa laphana sokuvuthwa sesimele ukuthi kona kunjani kuvuthisise nje kuphela sisiya phambili ngoba njengoba ngithilo umkhonomi aso we-party aso mntwana umkhonomi u-affect umuntu wonke jikelele.
Ye, siyakumuzwa kakhulu uJuma. Baba Dokotela Sibanda, uJuma lapha akakho egangeni ezingela ngapha edwelisa udoyini akunjalo kona
mbonengani uJuma izifiso zakhe zinhle kakhulu ngiyazithanda. Mbonengani lathi wonke umuntu ufisele ukuthi mhlawumbe abantu bezimbabwe bangathola ububele ngesikhathi esincanyazanyana esizayo kodwa ubuzima obukhona yibo lobo bokuthi nxa ukhangela kusukela u-24 November kulumnyaka uhulumende kaMnangagwa eqala ukungani uyangena ngene ukuthi abe nguyena sibone izinto ezincane kakhulu ezingazange zizehlule umgabe ezehluleka uMnangagwa esifa upresident uMnangagwa esifana lokuthi kumthathe 5 days ukufaka icabinet uthi efaka icabinet wayifaka wadlulisa ngenamba ezingu-3 abantu afanele abaappointe esehluleka ukulandela into ezisegcekeni ukubusa ilizwe ufuna umuntu olamehlo akhaliphileyo abonayo angenzi amaphutha amancane kangaka ayenza ukuthi alale ngasale ulele ngasalele mhlazane faka ucabinet wakho upresident uMnangagwa esezama ukuthi amtshintshe futhi esenza umsebenzi owodwa kabili khonokho kuyisitshengiselo esisegcekeni kakhulu ukwedlula ezinye zonke phansi lapha emhlabeni esitshengisa ukuthi umsebenzi lo ungani uyamehlula umuntu omdala ungani ngesikhiwa singathi is not cut out for it kuyalumela upheka nsukuzonke nje sikhangele uwapheka amagwadla akhe elenhlabathi ezama ukuwahlafuna amehlule akazi ukuthi ithemba ngingalibeka kanjani singalibeka kanjani khona kumgceke ukuthi kunzima
ye baba Juma ngamafishane sibelivala khonapho
okhubekayo ngohambayo ungama wandawo sozokhubeke njalo asozohambe asihambeni sikhubeke kube namaphutha lapha nalapha kodwa into eyiqalileyo lona siwalungisise ngoba vele indoda evumayo lapha ebona ukuthi hayi lapha sengiphambanisile ungabona umuntu eseqhiwisa ikhanda uye umuntu odangerous kodwa ovumayo ukuthi hayi lapha ngiphambanisekile kahle sikulungise masinyaneni mina ngibona ngantu yiso isiqaliso sibile esisidingayo yi-foundation esiyifunayo ngoba asidingi ukuthi wona sifuna umuntu ole-experience ngoba yazosina somele sibisele phela futhi uba umgabe bek which is not the correct way to do it asifundeni yena lokho ningafunde eqhubeke sihamba sincedisana ngoba kuvele khona abana bemele be nama-advise ati bemele bemtshengisa ukuthi lapha sokurodana lapha sokuhamba so lapha sokuhamba so sokhulukwana asivuseni isipirit solanisane sokuthi wona oqhubekayo ngokuhambayo sizafika
vala amafitshane dokotela Zibanda
ngibona limqotho lelo sibili lichiwa ukuthi oqhubekayo ngokuhambayo kodwa hayi phela ungabona umuntu esekhutshwa into elingana laye usumangala ukuthi kathi umuntu lowo ubefuna amagogorosini kumbe mhlawumbe angaboni kuhle xa esenjalo sokufanele simkhangalisise kahle njalo okufanele sikuqakathekise kakhulu abantu beZimbabwe yikuthi sikhangele ukuthi izinto zonke ezenziwa nguhulumende omutsha zinakekele kuliphi icele zikhanyekale kathi sizothokona abantu bayatshaywa sesibuyele khona kuyana kukapresident uMgabe abantu abafake ukhabhinethi ngabakapresident uMgabe ababotshwayo ngezinto ezitshiyeneyo ngabantu abangasapoti upresident uMnangagwa abafakwe ezikhundleni ngabantu kuphela bebutho abamsapoti ukuthi angene esikhundleni khonokho kakuwakho umkhonomi njalo lalaba azama ukuthi uzadlelana nabo khonokho okuthiwo lapha ngobabuchuma ukuthi kuthiwa khona i-re-engagement abantu abari-engaja lo hulumente onjalo balutshwane olokhetho okhetha kuphela bakhe efaka abanye ebunzimeni mbonani upresident uMnangagwa kuzafanele ayenze i-restart eminyakeni ezizayo useqalise ngendlela embi kakhulu engathumezeli imeseji enhle kwabanye ababebukele bezama ukuthi basebenzelelise